Umkhosi walonyaka wokunikezwa lezi zicoco wenzelwe eJohannesburg kweSouth Africa wangenwa ngabavele emazweni alitshumi lantathu 13 angezansi kwezwekazi le-Afrika. Lezi zicoco zibalisa esokuba yiyona nhlanganiso ethule okubalulekileyo ukwedlula ezinye kulokho ezikuqhuba eZimbabwe ese-Best Presenter kanye lokuba yinhlanganiso eqhuba umsebenzi wayo kakuhle ese-Best Excellence Work ukulondoloza amalungelo abantwana kanye lokusebenzisana kuhle lezinye inhlangothi okubalisa uhulumende uZulu lentatheli zindaba. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo ku-ZN CWC uMnumzana Maxim Murungweni ulandisa ngokuqakatheka kwalezi zicoco kunhlanganiso yakhe lelizwe.
I-award le iqakatheke kakhulu ngoba itshengisela ukuthi iZimbabwe izimisele ekwekiseni ukwenzela ukuthi abantwana bethole amalungelo abo. Njalo izasinika amahlabuzane ukuthi silokhu siqhubeka phambili njengelizwe, njengabantu ababambeneyo. Silokhu siyenzela ukuthi impilo yabantwana beZimbabwe bengcono. Abantu bathakazela ukuthi thina ku-presentation yethu sakhuluma izinto ezibambekayo, imisebenzi esiyenza ebambekayo, njengokwenza ihlolisiso yabantwana abayenza imisebenzi yokuthengisa izimba, ukukhulumisana labe ama-newspaper, labe ama-radio, sisebenza ndawonye simemezele ukuthi abantu bengabahlukulisi abantwana lokuningi-ningi. So abantu bathaba sibi bathokoza nge-presentation yethu. Yikho lokhu okwayenza ukuthi sithole i-award nale loyenye i-award yokwethu siqhuma umsebenzi wethu kakuhle.
UMurungweni uthi kuningi obekukhanyelwa okwenze bedlula abanye ekuqhubeni umsebenzi wokulondoloza lokulwela amalungelo abantwana.
Ukutshengisela ukuthi thina sibambe umsebenzi wethu kakuhle, siqhuba umsebenzi wethu kakuhle. Lokhu kutshengisela ukuthi thina sisebenza ndawonye kanye kahle labanye okuhlanganisela uhulumende, abathathela izindaba, labanye abatshenetshene. Sonke sibambeni ukuthi sibone ukuthi amalungelo abantwana ayaphakanyiswa, sibone ukuthi abantwana beZimbabwe bagcinwe kahle. Lokhu sithanda ukubonga wonke osisebenza laye, uZulu, abanye uhulumende, abathathela izindaba ukuthi asiqhubeleni phambili silokhu sisebenza ndawonye silwela amalungelo abantwana ukwenza ukuthi elakusasa labantwana libe lihle.
Inhlanganiso le ichazwe njengesebenze ukwedlula ezinye kulomhlubulo, ngakho-ke yatholiswa lezi zicoco phansi kwe-Member of the Year Award 2016. Lezi zicoco bazithole ngemva kokuba bethule abakwenze ngomnyaka ka-2016 ekusebenzeni kwabo belwela amalungelo abantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.